Masabe Zulu uPeter Moyo ongu current MP eHarare South Adon constituency wangena indawo leyana ngebizo lethu ele MDC Alliance sekhohliwe na ukuthi idonki lagadwa nguJesus Christ langena eJerusalem abantu bonke balifakela izigqoko ezibomvu lezi ingubo phansi balamacansi idonki yathaba kakhulu ukuthi namhla ngihlonitshiwe kuthe ngeviki eyodwa sidlule labuyela abantu bafika balidinda bathi kanti lidingayo lapha nzama ukutshengisa uPeter Moyo ukuthi ibizo owangena ngalo lepikitsha owangena ngayo isithombe owangena ngaso sasingesikababa u-advocate Chamisa uPresident we-Alliance yikho wahle wabona ukuthi engaphuma laphana kasoze buyele wasesithi akungcono nginambithe ngenza ama-tactic okuthi ngidle ngisebenzi labantu abami hatshi baba Moyo Peter abantu abale conscience abale principle abadingi ama-tactic abadingi ukudla uzabona ukuthi sesifikile isikhathi ngo-2023 uzafanana ledonki eyangena loJesu bayiqakezela batshaya umpululu ithe sibuya yodwa bayidinda yikho ke mfowethu uma ufuna ukuchapha umfula bamba inkomo elomsila iza kudonsa uchaphe kodwa ungaba isithutha ulokhu khangelwa ukuthi suthi uyayibamba ubamba inkomo engalamsila uthathwe ngamanzi i-constituency ye South Adon ngeye MDC Alliance njalo siyakutshela ukuthi uma ungasoze uguquke yikuphela kwakho politically ungahambi zinuka amakhwapha kungaba ngcono ukuthi uzithulele lokugolomba abantu sesingena khonapho manje uzabona ukuthi uzasala ubambe insiba zejuba ijuba seliphaphile njengoba ungumuntu we-MDC T engalabantu okunye Mahlabe Zulu ngifuna ukuchayela ihlombe ama political parties engathi flight by night political parties siyabonga Mahlabe Zulu uPeter kazinuka amakhwapha lamajahala athi sesaba ukungena kuma by-election silichayela amahlombe ngoba lesaba ukuyangiswa njalo lingachithela abantu isikhathi yithi abanqobi siyabonga.